lokho kwe-cyclone lokho, anti kukhulunywa ngomhlubulo kumbe nge-province yawelwa ingozi. Njalo kwathatha isikhathi eside khonakhana ngenxa yesimo sasikhona ukuthi beze beyifinyelele khona laphana. Kwaphela-ke izulu leli bangena-ke baba noncedo lapho abakwanisa khona. Kodwa-ke okuhlukuluza abantu ngama-price lawa alokhu ekhwela esiya phezulu, intengo yezitolo, ipetroli ukukhwela kwayo, abantu behlule kufinyelela endaweni lapho ezilombuthano khona ukuthi bekhona kulelo langa, abasaliqakathekisi lalelo langa ngenhlupho ezikhona. Okuqakathekileyo ukuthi khona kube lokudla okukhona okunikwa abantu ngendlela efaneleyo, njalo kuyapho kungasuki embuthweni, akusuki elizweni. Embuthweni lapha abantu abakuthathi serious ukuthi namhlanje kulilanga lombutho, ivaselini yokugcoba silukuthi egeze egcobe amafutha ehambe ebukeka lapha besiya khona sokuyi-$25. Khona lokhuyana kwenza ukuthi umuntu ezihlalele ngekhaya isepe ukuthi khona ithole ukuthi egeze isibiza kuma-$18 yokuhlikihlela yona liyani le impuphu yona hayi ngaphezulu isibili ikhuphukile. So abantu bathwele gadalala ngalokhu.
Ngezinye indlela ngabe kulungiswa umnotho welizwe kuqala kumbe kungayenziwa imicimbi enjengali?
Umnotho welizwe kawulungiswe ukwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa khona kule micimbi enjengayonaleyo behambe ngobuningi babo, ngobana phela benalo kho ukuthi nxa sebesuka khona ngale besiya ezindlini balalapho abazafika beqaleli khona le moli zabo.
Siyabona njalo le bandla le-MDC liqoqa ukutshengisela esikhathini esedluleyo kube lokudutshulwa kwabantu ngabacatshangela ukuthi libutho, kambe ukuthi kathesi kungenzakalani?
Njengoba umonklanti wayekhona lapha amboni isehlakalo lesena singenzakala, kuphela nje isisu kasiphakelwa. Kuningi ama-infiltrators angangena laphana. Personally sibili mina ngokwami umbuthano we-MDC kambona ukuthi uzaguqula ulutho. Egcekeni emhlophe sibili emini kangiboni njalo umbutho ukuthi uzasikudubula. Kodwa phela kungenzakala ukuthi kube labantu abayavele ezikhali bedubula wona amapholisa bedubula amasosha. Kuzathiwani khona lapha nxa sokuyi-return fire? Kuyenzakala khona lekhani ukuthi kube labantu abangavelanga ngaphandle kwelizwe kumbe izigangi nje. Njengoba kakube lama-armed robbers ababethwele izikhali bebajule khonaphane bedubula amasosha, uzothiwa khona amasosha amabili afile kumbe amathathu kumbe ngamapholisa, anti kuzaba le-return fire. Kani izabambanisa konke labantu abangelacala abaze phakathi komthishimbo wona lo. I-stay away ingcono umuntu azihlalela ngekhaya. Lokho kokubuthana lokhu sesilahlekelwe kakhulu ngabantu abade bazaba zinkokheli zakusasa. Hhayi mina kangikukhuthazi lokhuyana. Idemo le izakuba le-ansa bani? Asithi idemo le beyikhangele beyibukele bekele ukuba phendula kuzathiwani? Ekuqineni babuyela abantu ezindlini, bangabuyela abantu ezindlini kuyini okuyabe kuzabuya kusasa.